osomabhizimusi bathi imithelo kakhansili wabo iphezulu kakhulu njalo sebephelelwe zinkomo bezama ukubhadala imali lezi. Umnumzana Zinkabi Sikhosana uthi babhadala amadola angamashumi lasitshiyagalolunye ngemva kwenyanga ezintathu.
Siyakhala siyabothi bemangwe nendlela esithithi yitha kuthi ngokwenyanga ezintathu esitolo babefuna babebefuna 90 dollars yomthengo wempahla.
Ugcizelele wathi sebesenza imizamo yokuxoxisana lokhansila kanye lelunga ledale lephalamende ukuthi kuqondiswe lokhu kodwa akukalungi lutho, njalo uthi bebesesaba ukukhuluma ngohlupho lolu kuhulumende owayekhona kodwa khathesi bakhululekile ukukhuluma.
Sithele nzima amabhizinisi awemangwethe sizamile ukukhuluma namakhansila ukuthi into le yasikhama ukuthi siyimdulethi imdule esayiyakhayo sizashiya njani imdule esayiyakhayo sesibalekelele. Abanye bavalile ngenxa yokuthi abalagomo abalagomo labo sezibhedlele ngenxa yokuthi ebusibaeekome esifisa ukuthi njengokuqalaasakukhuluma ngenxa yakakhuluma njengamgazi ngayathi ungakhuluma uzesakuthi zalatwa ngabantu ebusuku kathe siyakhuluma ngoba sibona loye ngani yekethi sezithi ukuthi a-a u-MP ngamlanda laye MP into le iyasikhama asisakwazi bona ukuthengisa ukuthi kuvukuthela ibhayisikili lodwa into le iyasikhama umthezi buyele lapha yayikhona umasasithelela kanye sikurulani lapho labantu abaholayo
amandla abanjani
kumele ukuthi sithele kanye unyaka ayi kona kafor unyaka 90 dollars kafor umbani olayo okay asile sosayipa asilani ungasayikela bani akula ngithale kakhulu ukuhlangana nomthethi ngoba abe ngingakwazi ukuthi ngingaya ngaphi ngathi abe-27 nxalibali number sibalibale kanyenganganze ukuthi sizibambe inhamba lesiyani ukuze sikhulumisane bengizathaba kakhulu mina ukuthi ngokuphela bengizofonela lingibuza ukuthi kuhamba njani lapha bakuhamba njani ikansila isithwalisezi.
Evumelana loSikhosana omunye usomabhizimusi umnumzana Milizi Dube uthi okubazwisa ubuhlungu yikuthi imali abazibhadalayo azikhanyi ukuthi zisetshenziswa ngaphi ngoba kungela ntuthuko esiqintini lesi.
Mina ngisathiye ngezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine njalo lokuthi ngangikho cash fankona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sidade siye eplantini yethawuni kumbe koBulawayo lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipha kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngathi kuyakufuna imali, imali yabulayo eyabe isekhadini kufuna ukuthi ukuswayiphe kumbe ku-i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho labo baya befuna imali iyi-cash. Ngabo esikhathini eziningi futhi sicela sithole into esale sizifuna ziyasiphuzisa. sasese sithunyezelwa ngabantu abayabesegoli ukuthi kusiphathise, kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sabe sizijahlile ukuthi sibe lapho.
Isakhamuzi esixoxe le-Studio 7, unkosikazi Sarah Khuphe, uthe abathengi kangako ezitolo ezisemangwe ngenxa yokuthi imali ayitholakali, ngakho sebehle bethenga koBulawayo kumbe bathunyezelwe ukudla lempahla yezihlobo ezise-South Africa.
Mina ngisathenga ezitolo zemangwe ngenxa yokuthi lapha kithi emangwe akutholakali ama-swiping machine, njalo lokuthenga ngeyikhokheshwa ngkona kuba nzima kakhulu. Sesisuka lapha sigade siyeplantini yethawuni kumbe koBulawayo lapho siyathenga khona ama-grocery ethu ngokuswayipha kanye i-cocash. Lokhu kusuka kube nzima kakhulu ngoba kwesinye isikhathi ukuthi ugade uzefika khona ngathi kuya kufuna imali, imali yaBulawayo yabe isekhadini kufuna ukuthi kuswayipe kumbe ku-i-cocash. Lokho kusuka kube nzima kakhulu ngokuthi ekugadeni khonapho lawo babe befuna imali iyi-cash. Ngakho esikhathini eziningi futhi sicazasitola into esabe sizifuna ziyasiphuzisa, sesize sithunyezelwa ngabantu abayabesegoli ukuthi kusiphathise, kodwa lakho kusuka kuthatha isikhathi ngokuthi into zangkhona thina sabe sizijahlile ukuthi sibe lapho.
Osomabhizimusi beZimbabwe sebelentengo ezihlukeneyo empahleni eyodwa ngenxa yokusweleka kwemali. Osomabhizinisi bathi lokhu kufaka intengo ezehlukeneyo bakwenzela ukuthi benelise ukuyawoda ezinye impahla, kodwa lokhu kuba nzima ngenxa yokuthi ibhanga elikhulu leZimbabwe liyaphuza ukubanikeza imali. Emaphandleni lokhu besalele emuva ngokungafaki indlela ezihlukeneyo zokuthengisa. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.